Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Lejona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mavili lane kumfumfu 2018 nguNtungamilinkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
siyakwamukela kakhulu ukuthi i-government silifta iban le on ama-imported goods. Lokhu sikubanga kakhulu ngoba khathesi njengezakhamizi ezilabantwana ama-products sikwanisa ukuthi sithole okokudla, sithole okuyizinto esingakwenziyo lokhaya.
UZulu wamukela ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela iloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo kwamanye amazwe.
Silungisa ama-ring, nama-necklace, nama-bracelets. Siyabe silungisa lokhu okufayo konke, kumbe ama-wedding ring, konke lama-earrings. Sisebenza siwu-3. Silungisela ebiografia kumastop number 12 vele.
Aba amabhizimusi amancane baba lomhlangano lombukiso wokudinga indlela zokuzithuthukisa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usonakala. Siqhubeka njalo ngemfundiso mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane ivele owe-breast cancer. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu wamukela ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela yiloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo eZimbabwe kwamanye amazwe. Impahla le igoqela amafutha okupheka, isamende lokunye okutshiyeneyo. Intatheli zindaba yethu uGibson Pepe uyalandisa.
Lesi sinqumo siphume emhlanganweni wedayela abaphathi ntambo bakahulumende elekhabhinethi izolo emini, lapho abavumelane khona ukuthi isahluko salowo mthetho we-Statutory Instrument 122 of 2017 simiswe ukwenzela ukuthi osomabhizimusi bakuleli velelise ukugcwalisa izitolo esezitshaya umoya ngokuswelakala kwempahla elizweni. Leso sehlakalo sengezelelwe emthethweni lo ngomnyaka ka-2017 ngemva kokuba abalungisa impahla eZimbabwe bekhalaze ngokugcwala kwempahla evela kwamanye amazwe ile ntengo ephansi kule yabo, okwase kubangela ukuthi eyabo impahla ingasathengwa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabanini zitolo e-Confederation of Retailers Association of Zimbabwe, umnumzana Danford Mtashu, ekhuluma le-Studio 7 uthi lokhu kujabulisa kakhulu ikakhulu khathesi ikhefu lekhisimusi selisondele.
A very good piece. It's primarily it is going to help the people of Zimbabwe.
Linyathelo elihle elizanceda abantu beZimbabwe kakhulu. Loba inyathelo leli lingasoze lincedise abalungisi bempahla bakuleli, kodwa okwesikhatshana lihle kakhulu. Ungakhumbula ukuthi sikhangelane lekhefu lekhisimusi, sibesizakuchasisa kanjani ebantwini nxa besingafika kukhefu lekhisimusi kungela lutho ezitolo?
Umtashu uqhubeke ethi kuzamela abanini zitolo bedinge indlela ezijeneyo zokuthola imali yakwamanye amazwe ukuze benelise ukuthenga impahla, ngoba bebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe bengasoze benelise lutho. Kodwa ingcwethi ezibona ngezenotho zithi lokhu kungabe kusitsho ukuthi abezitolo bazadengisa impahla abanye bebezithenge phandle kwelizwe ngemali yaphandle kakhulu ngerandi lakwe-South Africa kumbe ngedola leMelika ukuze benelise ukubuyela besiyathenga njalo. Umnumzana Andile Mafisa kamusi Harare yena ubona ngathi lokhu kuzaqhelisa umsebenzi womkambo wemali yensida njengoba isidingo semali yamanye amazwe sizaqonga.
Inyathelo elihle sibili elizenza ukuthi ezitolo kungabi lokhu utshaywa ngomoya. Osomabhizimusi bethu benelizwe kuyathenga impahla phandle kwelizwe ngoba zilethe ezitolo zalapha lathi sithole ukudla ezitolo. Kodwa esikubonayo ukuthi lokhu kuyabheda ngokuthi osomabhizimusi labo ukuthi bathole leyo mpahla phandle kwelizwe kufanele bathole i-foreign currency. Enjenjalo i-foreign currency le bazayithola na? Kutho ukuthi bazaqalisa ukutshela uZulu ukuthi athenge nge-foreign currency.
Kodwa iningi labantu liveze injabulo ngenyathelo likahulumende leli. Emadolobheni izakhamuzi sezishona zime endwendweni zokuthenga ukudla ngesikhathi kumele zibe zisemsebenzini. Umnumzana Ntokozo Mabhena isakhamuzi seHarare uthi ukhangele ukuthi isimo sizabe ngcono ngemva kwalesi sinqumo sikahulumende.
Siyakwamukela kakhulu ukuthi i-government silifta iban le on ama-imported goods. Lokhu sikubonga kakhulu ngoba khathesi njengezakhamizi ezilabantwana ama-products ethu sabe sikwanisa ukuthi sithole okokudla, sithole okwizinto esingakwenziyo local ngoba i-local market yethu iyehlukeka.
Kodwa ayisiwo bodwa abamukelele sinqumo ngenjabulo ekakhulu abanini bamasekithali abalungisa impahla eZimbabwe asebehlaba omkhulu umkhosi njengoba sekusobala ukuthi sebezabhekana lodubo. Kodwa umtashi uthi akumelanga behlabe umkhosi namhlanje ngoba bazibopha ngowabo amaketane ngokuhluleka ukusebenzisa ithuba likahulumende.
They failed to supply, they failed to live up to the protection.
Abalungisi bempahla sebehlulekile ukulungisa impahla eneleyo. Sebehlulekile bona bodwa kungelani lokuthi bebevikelwe ekuncintisaneni yempahla ezivela kwamanye amazwe.
Abanye njalo ngabathi akuqondanga ukusola abalungisa impahla beZimbabwe njengoba labo beswela imali edingwa ngumuntu wonke elizweni besithi okumele asole nguhulumende onguye omele aphume lamacebo okulungisisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole uhulumende besithi uyaqhubeka ngomkhuba wokwephula amalungelo oluntu ngemva kokubotshwa lokumiswa emthethwandaba komunye owesilisa ohlala eCaribbean namuhla. Sethezwa icala lokweyisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Alexander Chizezere yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasishiyagalombili ubikwa wahlambaza umongameli Mnangagwa ngamazwi okuthi uya emacansini lomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Wetheswa njalo icala lokuthuka abasekeli bezanu-PF esithi bayizintsha. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela umsolwa athi uzaphindela njalo emthethwandaba ngeviki ezayo ethonisiswa phansi komthetho owawuvame ukusetshenziswa kakhulu ukuhlukuluza abantu ngohulumende kaMgabe o-Criminal Law Codification and Reform Act. Amagqwetha la athi bayabesanda abantu ababotshwa ngamacala okuchotoza uMnangagwa. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Into engadanisiyo njalo engamangalisiyo ngoba vele sibe sikwazi nje ukuthi uhulumende okhokhelwa nguMnangagwa lohulumende owayekhokhelwa nguRobert Mugabe kakuchiyananga, into one, into efanayo nje. So lokhu kakwethusi nje okuthi ilungelo labantwana baseZimbabwe iyancindezelwa ekufikeni okokuthi umuntu angakhuluma lokhu afuna ukukhuluma asuka abotshe kuthiwa wethule umthetho ngokusola ukhokheli walapha eZimbabwe.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenzela ukubana amalungelo oluntu ahlonitshwe ngokugcweleyo elizweni?
abantwana baseZimbabwe kuyamele balele ilingilo labamele bazilele bodwa ngokulila ukuthi uhulumende abayekele uhulumende njalo abakhethekile ngoba bengamele khelimelele ukuthi uhulumende kumele arisethe amalungelo kaZulu akungeke kwaphumeleli njalo akungeke kwayaphambili so kuyamele bona ngokwabo bekele ukuzihlalela kodwa basukume balise ukwenzela ukuthi izifiso zabo zigcwaliseke kuleli lizwe laseZimbabwe.
Uba ngakulwisa ngayiphi indlela lokhu ngokuya emakhotsi emthethwandaba ngokungena esitaladeni ngayiphi indlela?
Ukuya emakhotini njalo ngokusebenzisa ezinye indlela ezithiyeneyo ezimbalwa ezisetshenziswa ngabanye abantu kwamanye amazwe ukulila ilungile zabo ngoba ukuya esitaladeni kodwa ayisiyo ndlela nje eyokulwisa uhulumende njalo eyokulwisa ukuthi amalungelo kaZulu akhangele kodwa kulezinye izindlela eziningi ezithiyeneyo njalo nakuya kuma-social media platforms besebenzisa konke okuthiyeneyo ngoba ukuya esitaradeni sabona nje ukuthi ungangena esitaradeni uhulumende nje uhla avule amasotsha akhe abantu begcine sebebulawa so kumele basebenzise ezinye indlela ezimbalwa ezivikela impilo yabo.
Nxa sikhangela indlela amapholisa ayehlukuluza abantu phansi kukahulumende kaMgabe, ungathi kuyaqhubeka yini kukulelo zinga ukuhlukuluzwa kwabantu manje?
Kuyafana lalokhu kwakukhona nje uMgabe esakhona ngoba kathesi siyabona abanye abantu bebotshwa njalo labanye abantu abalwela emalungelo kaZulu labo behlukumizwa nguhulumende lo okhona kathesi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu.
Yebo yebo yebo, mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abamabhizimusi amancane sebedinga indlela zokuzithuthukisa ngesikhathi umumo wezenotho uqhubeka usonakala le mali isilela ngamandla emabhanga. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphuphe embukisweni wamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi owenzelwe eHarare ongenwe ngabavela ezigabeni zonke zelizwe. Umnumzana Kenan Mpofu ovela eNkayi ngezansi elemandabeleni uthi babone kufanele ukuthi bamanyane njengamakopa esiqintini ezifana lesizivomo lethokwe bebese behambisa abakulungisayo eNkayi Craft Center njengendlela yokuthola abathengi ethu selungisa njalo lokudingakala lakumabhizimusi emahofisini.
Lokho ngama office tray kanti le ngama picnic la engcebethu le pushing tray le tray imganu isitulo engibiyela khona lokho kanje but siyalungisa onke amajogwe imphini yamahloka yamaphini okupheka nje siyabaza konke lokho yana.
Unkosazana Lusiyazwe Bambire uthi njengabesifazana babona ukuba kungaba lethuba kundaba zokuceca babambana bebathathu ngomnyaka ka-2015 ukuthi belungise amacici.
Silungisa ama-ring, nama-necklace, nama-bracelets. Siyabe silungisa lokhu okufayo konke, kumbe ama-wedding ring, konke lama-earrings. Sisebenza siwu-3. Silungisela ebiografia kumasjob number 12. Vele savele ukuyenza lokhu ku-2015 siya lapha ku-2018. Vela kuyasiyaophapile.
Ekudingeni indlela yokuthengelwa babukisa embukisweni enje njalo bagcine bevula isitolo se-silver box emzini we-Belgravia eHarare. unkosikazi Viola omela inhlanganiso yePinga Craft Center uthi balamalunga enza imisebenzi yezandla egoqela eyokweluka.
Thina sisebenza ngama awards angu 25 in Binga.
Yeah.
So sisebenza labafazi abangu 2000. Sinama clubs all over Binga. Yika abantu ba abantu abahambisa abantwana esikolo ngenxa yokuluka. Bayagcina imuli zabo, bayenza konke konke. Abanye sebaphumelela. Abanye bakuma university abasebenza umsebenzi omuhle ngenxa yokuluka khona lokho.
Uthi abesilisa bona baphatheke emsebenzini yokugoda inhlanzi, kodwa abasakhulayo labo sebengena kule imisebenzi belandela lapho okudlula khona onina laboyise. Umpofu uthi inkinga yikuthola abathengi, ethi kodwa kwezinye izikhathi bayathengelwa okubenza benelise ukunakekela imuli zabo.
Abantwana siyabafundisa ngakho indlala, kuyasiseva endlaleni, ngathi nje zonke into impilo nje emakhaya kuyasiphathisa sibi. Yena sithole kuhle kweli umnyaka olomusho lemali labo abakhulayo ngoba abantwana kathi sivela abalamsebenzi siyabatraina ukuthi labo bakwanise ukuthi bathole izimali zokubaphilisa.
Esigabeni semandebeleni abantu bavame ukugcila emsebenzini efanalo kubaza lokuthunga ongcebethu izitsha amacansi lokunye. Isiqinti sebhinga sona sidume ngengcebethu zebhinga baskets. Ugatsha lezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi luxoxa imbukiso minyaka yonke etshengisa imisebenzi yabamabhizimusi anje elizweni lonke, njalo kulokubambisana labenhlanganiso ezizimeleyo kweminye imisebenzi lenhlelo zentuthuko. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kuhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum lamhlanje sikhangela inyathelo eselithethwe nguhulumende elokuvumela abantu ukuthenga impahla esilelayo eZimbabwe kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezimeleyo e-Government Accountability Office eyakwele Melika ithi umthetho kahulumende okwehlukanisa imuli emngceleni walelo lizwe leMexico wafica ezinye ingatsha zikahulumende zingalungelanga ukusebenza kwawo okwacina kubangela inhlupho eziningi kwezinye ingatsha ezinjengolwe Homeland Security, olwe Health and Human Services lezinye. Abenkundla yokuxhumana eFacebook bathi sebelemitshina elakho ukukhipha enkundleni yabo imifanekiso yabantwana abanqono engabe isetshenziswa yilabo abadinga ukudlwengula abantwana. Bathi sebekhiphe imifanekiso yabantwana abanqono efika phose izigidi eziyisishiyagalolunye kunyanga ezintathu ezendluleyo. Abantu bakobulawayo bamanyene la banye emhlabeni jikelele emkhankasweni wemfundiso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele ngalinyanga e-breast cancer. Abebandla lizaphu baqoqe umkhosi obulabomama abambalwa abaphepha kulomkhuhlane ngenjongo yokukhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kwawo kusasemasinyane. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhlaka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama. Lango-half past 6 ekuseni. Kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM 4930-6040-15460 laku 1885 kHz kushortwave.
Siyeke ku-Anastasia Ndlovu esethulele udaba lomkhuhlane wemvukuzane yevele i-breast cancer.
Abevandla lezaphu bathi baqoqela umkhosi ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane bekhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathela. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzaphu owasila kumkhuhlane wemvukuzane yevele eminyakeni engamachumi amabili lanhlanu edluleyo uthi kuqakathekile ukuhlolwa lokwelatshwa lumkhuhlane kusasemasinya. Ethi injongo yokuphatheka kwabo emkhankasweni walonyaka yikukhuthaza ukwelatshwa kwalo umkhuhlane kungelambadalo ilizwe lonke.
Umhlangano lo owezaphu ubu injongo yawo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane wekhensa, ikakhulu umkhuhlane wekhensa yevele. Ngoba inyanga le njengoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yevele yabomama.
Udokotela Mkandla uthi useneminyaka edlula amathumi amabili lanhlanu wasila kulo umkhuhlane.
Mina ngafunda esibhedlela sempilo. Kodwa into yekhensa, i-breast cancer ayingaqhakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngamakhensa atshiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonye oseneminyaka emihlanu wasila kumkhuhlane wemvukuzane yevele uthi udubo yikuthi abezempilakahle labo abasenathando lezigulane.
Udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhuyana okungaphezu kokwethusa. Wantshela wathi nayena semphuze kakhulu. So fanti nje andithatha angiyenzi operation angikhiphe ivele angaqeda mfake kuchemotherapy. Ngingaqeda ichemotherapy senza linda ngoba kule list eseHarare labantu abaningi nengakhulu engxenye by the time mine yami 10 ifika ngiyabe zivele sengisekudala. Wathi nxa ngingaphile okweminyaka engi-5 ngiyabe ngile nhlanhla okuyinto eyangithusa kakhulu. So kulokuthi ngibuyele ngiye kuyaye ngilapha ngisabuyela ngakuye abantwana abangithatha bangise-South Africa.
Ethi eZimbabwe kuyadula ukwelatshwa nxa kuqathaniswa lakwele-South Africa.
Ngingathi ibhili yami yayisifike kuma-27,000 khona ngale-South Africa but abangihlukumezi bathi uza kuzikhiphela. So bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi-R1,000, kwesinye isikhathi ngifake 500, kwesinye isikhathi ngifake 700, kwesinye isikhathi ngilokhu ngisenza nje njalo njalo.
Unkosikazi Molly Richardson oleminyaka eyisikhombisa laye owaphepha kulo umkhuhlane uthi kuyadula ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane, ngakho-ke ucela uhulumende ukuba atholise abantu imithi kunje eHarare kule Cancer Association enceda abagulayo, kodwa kulo umhlubulo welizwe ayikho.
Ngiyathanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadura, ayichiphanga. Okwakhathesi sokuwesi ngoba siikhwelile from lapho ekadiveli khona and sebefuna i-forex esingelayo. Besicela ukuthi singasali kwabanye bethu, sasibone abanye khona le eHarare bencediswa yi-Cancer Association. Thina asincediswa. Asilalutho esilutholayo. Kuba nzima kakhulu. Abanye abantu bahle bafele ezindlini bengahambi ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali eziyabe zifuneka njengoba umzila udokotela esitshethi ngiyadura amfuni kulimfihlela.
Umnumzana Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yevele uthi kunzima ukunakekela isigulane.
lonzi manyana into efunakala kuphela ikuthi kona abantu babambane nxa usuke wafikelwa ngoludabulu nje umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu ungazani umkhuhlane o-expensive very expensive ye awuyadla yadla sibili ngoba kona njengoba kunje sitshitsha e-South Africa almost every ngathi after a month or so after a few months we are back to South Africa.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqhakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abanengi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungenambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singene kwezemidlalo sikhangele impumela yemidlalo ye-Castellaga Premier Soccer League edlalelwe endaweni esitshiyeneyo zelizwe elamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Liqhubekela phambili livula isikhala esikhulu phezu kwengalane yemiklomelo iqembu le-FC Platinum lona elinqobile Chicken in Year 2 kanye namhla enkundleni emandava. Okuyimpumela elithiye selikhokhela lelo elihlezi endaweni yesibili elengeza iPlatinum Stars ngemiklomelo eyithoba munemunye. Iqembu le-FC Platinum selile miklomelo engamashumi ayisikhombisa lanye 71 kuthi elengeza iPlatinum Stars lona elibe ngutshikilo bhanqa 2-2 lele Harare City emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare lile miklomelo engamashumi ayisithupha lambili 62. Kusele imidlalo emithathu ukuba isizini yalo nyaka ifike komlindi uyaqina njalo iqembu le-FC Platinum lingahle liphakamise inkezo nxa linganqoba emdlalweni walo olandelayo elizawudlala leqembu le-Japane Mine njengoba lizabe selibuthelele imiklomelo engamashumi ayisikhombisa lane okulinani elingeke lifikiswe ngelenkezi loba linganqoba kuyo yonke imidlalo eliselelayo. Ngomunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leBulawayo Chiefs lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka ngokutshaya eliwenze iqembu leJapane Mine lona elivele sekusaziwa ukuba liyabe lidlala kwisigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uGasly Chibuka uthi ukunqoba kwabo namhla kungabaphathisa ngoba kwimidlalo yabo eseleyo bezadibana lamaqembu amakhulu kwele Zimbabwe.
We try in the all means to make this our own destiny.
Sizama ngamandla wonke ukuba kube sezandleni zethu ukusinda kwethu ekugunyelweni ngoba kungasihlupha ukukhangela ukuthi amanye amaqembu adlala njani. Njalo kwimidlalo emithathu esiselelayo sidlala leqembu le-Highlanders ngeze Platinum kanye le-ZPC Kariba okungamaqembu aqine kakhulu. Yikho ke imihlomelo esiyithole namhla besivele siyidinga ngamehlo wabomvu.
Iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala lele-Highlanders elengeza iPlatinum kanye lele-ZPC Kariba kwimidlalo emithathu eliselelayo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-KFC United linqotshwe nge-1-2 ngeleyata kuthi iqembu le-Triangle litshayele Mutare City nge-1-0. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu le-Rentals lizadlala lele-Dynamos ngase-Rufaro. Iqembu le-Black Rhinos lizanqikilana lele-Nitroot ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Chapungu lizemukela ele-Highlanders ngase-Ascot. Kuthi iqembu le-Bulawayo City lizadlala lele-ZPC Kariba ngase-Power Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Siyabonga jahalezansi ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. UZulu wamukele ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela iloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo elizweni kwamanye amazwe. Abamabhizimusi abancane baba lomhlangano lombukiso okudinga indlela zokuzithuthukisa. Mthwakazi omuhle kwanele okwalamhlanje likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.